Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mthodi omele iBikita South edale lePhalamende ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucele le-CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube bafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umnankagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacatshangelwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe iziqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe ezizakwenza umnankagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isiqa okumele siguqulwe ngokutsho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya befisa njalo ukuba ukwengezwe isikhathi sokuba amalunga edale lePhalamende lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umthodi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edale lePhalamende yena uyakuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona imotion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mthodi. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uyakuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelwana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-one ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi lesifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ivele ebandleni lami, ivele ebandleni elibusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa okubandla le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumthodi labanye bakhe.
Ayithi lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yoluningi eliyakusifuna ukuthi into le ihambe ngendlela enjalo. Kungayisho ukuthi kuzukwazi ukuthiwe khona ubani akasaphumi esikhundleni. Kodwa lapha kuyabe sokudingwa phela ukuthi kube nemotion abantu badiskase bawelelane. Iningi langikhona uma lithe yikho elikufunayo, yikho okufanele kulandelwe.
Baningi abaphikisa lokhu. Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli webandla le-MDCT, laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumthodi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso. Amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana eBeth Jamuka.
Into ikhulunywa nabantu beZANU-PF hatshi angiboni iyenzeka leyi, ngoba since umnankagwa engene ngo-2017 namanje umnankagwa uyehluleka ukubusa ilizwe.
Umnumzana Nyasha Ncube, ingcweti kwezombusazwe efundisa eCollege University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe, uthi kusaselo hambo ukuthi umnankagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi, oza kuba ngumphathi, ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila, ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe. Nxa engulwane onathayo avuke laya kahamba kayebhawa.
Umnankagwa usekhulume kaningi-ningi ukuba kafisi ukuhlala esikhundleni ngo-2028. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.